Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali phuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 14 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwa ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa lentonga yokubusa.
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi ezidiyene.
Ibandla le MDC Alliance lithi akusilo qiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhankasele ukhetho luka 2023 ngokugcweleyo, kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibhili enkundleni zokuxhumana kuphela.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le MDC Alliance kahlilo lika Chamisa ngumthungameli.
Ugatsha lwezomthetho olwe Judicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abazathetha udaba lokuphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza somkholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba lamuhla kumele azisuse kulolu daba ngoba elo hlangothi alwelamayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna kugejwe ingcwaba likamuyi uRobert Mugabe ngoba wangcwatshwa lentonga yokubusa. Lokhu kuvezwe ngumzukulu kamuyi umnumzana Patrick Juwawo exoxa lomsakazo we-SABC. UJuwawo ubephendula umbuzo wokuthi kungani induna uZwimba esithi kumele isidumbu sikaMgabe sigejwe esithi ngoba wangcwatshwa emzini wakhe kulokuthi ayebekwa emathuneni emuli lapho okwabekwa khona unina uBona Mgabe. Kesizwe uJuwawo ekhuluma.
I have the evidence of him having spoken to me and to a couple of my colleagues, and one of my colleagues is willing to turn around and say, look, this is what he believes. He believes that Zimbabwe, the governance of Zimbabwe is determined by 16 traditional leaders. And he believes that it's those traditional leaders that handed a scepter to President Mugabe. But President Mugabe indicated to him that no such thing ever happened.
Nawo bekungamazwi umzukulu kamuyi umnumzana Robert Mugabe uPatrick Juwawo ekhuluma lomsakazo we-SABC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Sintimkandla. Saqala ukumbuza ukuthi khona ukuthi umalukazana athonyiswe icala elokubekwa komkakhe kuyenzakala na.
Indaba le ngabe yasho indaba esindayo ngabe ngithi yahlekisa. Sengitsho nje ingabe yiluphi uhlanga lwabantu umalukazana kakaze abe lelizwi eledlula kumbe eleqa abanikazi bomufi. UGrace Mugabe ngokomarufu wasesiba ngunkosikazi kumbe Busisi Mugabe. Indaba zakomgabe njengayo yonke imindeni ngiyatsho ukuthi ngisekela umgabe, kodwa ngikhuluma indaba njengoba injalo ayingazi akiqunywe umalukazana lapho nyalo ngoba nxa sebethonisisa uGrace sebesithi ukuthi uGrace usemkhulu kulabafowabo labomalimakhe labazukulu belabobani abalegazi lakomgabe.
Yona indaba yentonga le ekhulunywayo uyibona njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana ike yakhathaza ngesikhathi umnumzana Chamisa ezefike kobulawayo kwathiwa uphiwe intonga kamuyi uDokotela Joshua Nkomo?
Mina ngombono wami intonga ingatsho izinto eziningi eziyene. Ingaba yintonga nje Iyo kuti njengoba ikakhulu ngaba kithi esintwini kuyazila nje ukuthi indoda ihamba nje lengisizandla kumele iphathe ulutho esandleni kanti intonga ngenye izinto nje ongazithwalela yona uzihambele ngoba ingxenye yesiko labantu besilisa ngapha kithi komthwakazi njengokwazi kwethu. Kanti njalo nje intonga leyo ingaba intonga eyabadala eyamadlozi esabekayo ukuya kuthiwa kumele wenze lokhu lalokhu nxa kuyikuthi ngiyabadala. Kanti njalo ke vele indaba yentonga yona lezimangazayo engathi iBhayibhelini ikhona kuthiwa uMosi watshaya idwala ngentonga kwaphuma amanzi. Kutsho ukuthi vele indaba yentonga le ibanzi ingaba njengoba ngisitsho ibe yisibonelo nje kumbe kube yintonga yezimanga. Ngibone ngathi lapha sibilizona intonga zona lezi ekamdala umafukufuku lale silotha umgabe wangcwatshwa layo engxenye yizo intonga lezi ezizimanga. Ukuthi lalijakaleli uJamisa wayiphiwa engxenye babecabanga ukuthi la ingaba lamandla lesithunzi esilingana lesikamdala ngoba wawuthi umdala uyesabika okunye wokumiza esabiki yinto ngale ayihlale iphethe.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba yehlule. Ugatsha lezempila kahle izolo kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu 25 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Abangamachumi amabili lantathu 23 abathelelwe leli gciwane balithole elizweni kuthi ababili ngabavele kwele India. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,078 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi akusilo qiniso ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kakhankaseli khetho luka-2023 ngokugcweleyo kodwa uhleli ethumela amavesi eBhayibhile enkundleni zokuxhumana kuphela. Abanye abayake bemphendule kulezi nkundla ezibalisa oTwitter laboFacebook bathi kungcono akhethe phakathi kokuba ngumfundisi lokukhokhela ibandla lakhe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi abatsho lokhu abazwisisi ezombusazwe ngoba ibandla le-MDC Alliance alisilo likamnumzana Chamisa yedwa kodwa bayabelana inhlelo zokulithuthukisa. UMafa Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebeqinise imikhankaso ngohlelo lwabo oluthiwa Citizens Convergence for Change lapho abantu elizweni jikelele abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bayobhalisela ukuvota.
Sifuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le-MDC Alliance ngasilo likaChamisa. UChamisa ngumthungameli. Ngesikhiwa bathi umthungameli olungileyo uthumela abanye sithi uyadelegate. Sikhona thina i-National Executive. Sikhona i-National Standing Committee. U-EMDC i-represented yonke indawo. Kambe singafuna ukuthi ekhulume nsuku zonke njengebhiza eligijima nsuku zonke liwila. Thina u-president ukhona ukhuluma i-policy. Ukhuluma ukuthi kwenziweni. So wakhuluma kudala i-agenda 2021 ukuthi abantu sebezatshintsha izinto nge-citizen convention agenda CC. Yikho ke angikwazi bafuna ukuthi sikhulume khona radio nsuku zonke bethile abantu na funa ukuthi ngizake ngikhuluma ikindawo umthungameli uyakhuluma. Yikho thina sikhona ama-spokesperson.
Ufike ekhona uspokesperson uDr. Zwane. Ikuma here ekhona uNesa spokesperson. Ikuma gakelo khona ngikho ukona uKhefoni okhuluma isishona nakhuluma isindebele kumtshele isindebele. Ushanisa ukhala ekhuluma soku zonke kanti afuna ukuthi ezithwale isibhamu kunebe zambona ukuthi ukhona. Hhayi uChanisa usebenzisa itactic yokuthiwa thumela abanye abantu khona ukutshana kwenza abanye abantu labo babele ngambisa isinto. Hhayi ukuthi kungakhuluma uChanisa abantu sebeqehlela yedwa sikhona kachasana. UChanisa uhlala labantu sizabona lapho okuzawela khona indulo papa abantu bakithi bangalahla ithemba. Zobohla manyosi.
Kodwa imikhankaso yenu iminjani kathesi njalo amathuba okunqoba kukhetho luka 2023 liwabona enjani?
Hhayi thina sesiqalisile njalo abantu bayasivumela bayasithanda ngoba sibebonile emhlophe ukuthi yithi esizondakala kakhulu izizalo bahle bathi yetsho yibo abantu abamelele abantu bakaZulu. Usekelo esilalo kathesi lokhu bayasihluphunela ama-MP ethu le headquarters hayi iMDC sikhwele nge 35% okokutshengisa ukuthi next election sizazuza almost 7 to 8 million uma abantu bengavota bangarejista ngoba last time uPresident Chamisa wazuza 2.5 million. Next time ngiyakwazi 5 million sizayibamba ngoba abantu bazondile babuhlungu sebephuzelwe u 2023 sephuzile ngoba bathi izano sihlukumeze omama amankazana amajournalists amatitsha amanesi amapolisa amasoja bonke abantu bakhala ngezano bazabothelwa ngubani sure MDC Alliance singabanqobi njalo sizanqoba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ugatsha lwezemithetho lweJudicial Service Commission luthi omunye wabahluli bedalele High Court abathathu abazathetha udaba lokuphikisa ukuqheliswa kwesikhathi sokusebenza somholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba lamuhla kumele azisuse kulolu daba ngoba elame kuhlangothi lukahulumende njalo elezikhundla azifunayo ezithinta esikaMalaba. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum imangalele umongameli Emmerson Mnangagwa isithi wephula umthetho ngokuqhelisa icontract kaMalaba ngeminyaka emihlanu. Abanye abahloli abazathetha lolu daba namuhla nguJustice Edith Mushore loJustice Helen Jarewa. Akwazakali ukuthi uJoe uzasuka na kulolu daba. UMalaba ubemele aye kumpentsheni mhla ka-15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 years eyiyo yokuthi athathe impentsheni. Kodwa ukuguqula kwesekelo sombuso kuphe Mnangagwa amandla ukwengeza i-contract yakhe. Nandi ihlandla lokugcina lengxoxo esilethulele yona izolo ntambama phakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Kanzaba ke ngezinye inhlanganiso sifisa ukuthi umthethandaba ukubona ukuthi konke okwenzakeleyo kakuqondanga kuyinto yokuganga efuna ukunika amandla umuntu oyedwa okuyikho kwaliwa abantwana beZimbabwe belobi isisekelo babuye baphinda kusisekelo bazosigcizelela kureferendum ukuthi izinto abazifunayo zona lezi esezirivesa sezivele emuva. So okutho ukuthi umthetho weZimbabwe sesinanzelela ukuthi ufakelwa umuntu othize angaphuma kungena omunye la uzabuye etshintsha umthetho afake futhi akufunayo ngoba sakhumbula ukuthi into yenale yama-interview yama-judges umgaba wayengayifuni. Current president uMangagwa wayeyifuna. sengenile labantu afuna bangene sengenile sechintsha futhi kuza qhubeke gcina abantu abazamgcina labo bephambanisa umthetho bemnika ke ama rulings angamelanga awathole ikhosisa ukuthi hayi kube yinto ezabishela umuva ichintshwe irivesi engaqhubeki khona ngoba into engaqondanga yinto engafuna uZulu weZimbabwe kakusikho abantu abakukhethayo kusisekelo khona lokho
babugawule akuyiphethe
yebo bankomunya kumuzi wabazala uNdlovu babazala uyabona Ndlovu ilizwe leli ngelethu sonke njalo umuntu okwanisa umsebenzi lasempeni umsebenzi nendaba yamalaba abayikhala ngayo yindaba bayakwazi umalaba umsebenzi uyawazi bakhala ukuthi laphana warula in favor of his president Mnangagwa but well alokona ngenye into angazi ukuthi kube kubanjani but thina sina kukwazi kwasijabulisa kakhulu ngoba sasikhangele ukuthi impumela yakhona imele ibe yifokoso athe engikuthandayo Nkomo ikuthi umalaba wangena laphana ngokwazi umsebenzi ngokwedlula abanye ngokwazi umsebenzi wafasa i-interview yakhe kuhle kuhle ngaka lesi simekisele i-contract yakhe ukuthi usebenze njani mina ngibona ngani umuntu nxa esebenze kuhle bakithi kasimvumeleli ukuthi laye akadonse esike laphana xa esenelisa la esithi uyayenelisa kuphela yikho engikubonayo ukuthi okunye lokhu hayi ilizwe leli ngelekishoni njalo abantu bakithi laba banikwa amathuba mina yakuthanda kakhulu umalaba ukuthi wasiapaloko yakugcizelela kufaka isidindo kakhulu ukuthi imisebenzi yane yayihlala inikwa abanye abantu bangayo ngingangakhuluma ngabo umathonzi yabona jaka ojaji umathonzi ukuthi bawushaya njani umsebenzi izingcishile zanezayazizinti kuyakuphakamisa kakhulu and ungakhangela umathonzi ukayele ngasikhathi esilasingena ukuthi umathonzi wayejekisa njani abanye abantu ukuthi umsebenzi uyawanelisa hayi hayi madoda asifumeni madoda abantu bakithi labo asambeni lawo wasambeni lawo abanikwa amanye emiyo ababambi lati asibambeni bakithi ama institutions la siyaqhenya khonoko
umnumzana believe gawule lilunga lezano PF bekhuluma endawonye lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi abasakhulayo kwesigaba seMathebeleland South abafuni kungena esisotsheni. Leli phephandaba lithi iningi labasakhulayo kulesi sigaba abanazifundo ezifunekayo ukuthi babe ngamasotsha, njalo abanye bathi vele kabafuni isisotsha ngoba silesimo esingaqondanga. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba ekobulawayo namuhla lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni isibhedlela sabantwana iseQ Children's Hospital lohlangothi lwesibhedlela seUBH eselapha abanesifo seCOVID-19. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani mahlabizulu, sanibonani mphakazi omuhle. Ngithanda ukubingelela kakhulu igama nginqube lana eSouth Africa ngiphuma endaweni eselwakwelo. Ngithanda ukubingelela kakhulu ngomsebenzi omuhle onzwa eStudio 7. Esithanda ukuthi thina abandebele nabakamthwakazi bonke ngokugoqelwa ngelimi ehlukileyo bengaphansi kamthwakazi bakwazi ukuthola ithuba nokuthi nabo bakwazi ukuphawula lokho ababhekane nakho. Kodwa ke mina nami bengisekela ngithi ke cela phela abantu bakamthwakazi amandebele nabanye nolululimi osihlukile ukuthi babambane babe yinto yinye, bayeke ukulokhe bagxuma bebuqala amaphathi angacaciyo esingawaboni ukuthi amaphathi akhona yapha aphelelaphi. Iwagcine nje ukuthi sigcine sesingasaboni ukuthi siba nedirection, senza kanjani into ethi iphuma kanjani siwumthwakazi. Asizameni ukuthi siwumthwakazi ngolimi lonke olukhulunywa ngabantu ngaphansi kamthwakazi. Sibambaneni sibe yinto yinye, sibe neqembu elilodwa, iphathi eyodwa ezomela umphakazi. Into ethi kwazi ukuvuka yibonya kuzwa ekugugura hundi. Kodwa ke okwegugura hundi kuyasinikeza kwesinye isikhathi omunye umdladla ukuthi siphakame simele amakhehla ethu nezalukazi zethu ezashona zingenacala zibulewe ngabakhohlakali. Lapho ngithanda ukuthi ngisekele lokhu abanye abakwenzayo njenge-MRP. I-MRP yenza umsebenzi omuhle kakhulu, namanje umkhokheli umqondisi umoya bengizobathulele nje ehlathini. Kubuhlungu ukuthi indoda ibulale ehlathini inomuzi. ozwayo izama ukuthi lwele isizwe kwaMthakwazi bakhona abanye abalokhu benamaqembu amaningi abalokhu bavula ngaphansi kaMthakwazi bebelokhu bebhizi bedayisa uMthakwazi usuku ungasazi ukuthi badinga inkululeko nani macha sikhathele ngala maqembu okuthiwa angaphansi kaMthakwazi asenabo 10 to 15 years alokhu abhizi esithi acontest avotelwa bhizinisi ukuthi bavotele kodwa kungekho into ephumayo singakaze sibabone nokuba abahazi ungabheka ngisho nema ubheka endaweni zasemathebheleleni uthi uyabheka endaweni zasemidlands province maningi kakhulu amaqembu angaphansi kukaMthakwazi angaziwa kuzonke zinalezo ndawo uyibuze ukuthi liqembu bani elaziwa kuphela eBulawayo ma uphumela kubo Plums uphumele kubonkayo uphumele kuphansi kubostobela uphumele phansi kube Gweru Mission Maboleni St Faith akaziwa la maphathi njalo nabakhokheli labo kabafiki kulezo ndawo nisho ukuthi sikukhankasa ngayiphi indlela.
Halo halo basakazi kwestudio 7 linjani linjani lonke ngicela ukubamba kancane indaba ka Witness Dube othi yena yena ibhili leyi omama kulokunye okumunyethwe yiyo abayo abakufunayo kakhulu lapho ngicabanga ukuthi mina awusoze ukuthi wena isithebo sigcine amawo uthi kube sizadla kuphela kunjalo ngoba ngifuna inyama angifuni wo ngicabanga ukuthi kuyikuphambanisela abantu kakhulu kakhulu okukhulu kakhulu ukuthi bengabanye ngabe babona nje ukuthi hey babisela abantu emuva ngoba abantu bayasafa abantu bathele nzima madoda iliqiniso elikhona lona lelo so xa kusenzakala ezinye zezinto esinjengazo nalezi ezipanitha uzulu kanti into yavunywa yapaswa nguzulu jikelele okwamanje sesiyapaswa ngasisi sokusidanisa kakhulu sokusidanisa kakhulu kakhulu nxa ikuwukuthi iyihulumende yabantu bekufanele mpeli phele bebhekhe ebantwini abantu beyizitholola ukuthi kuhle kumbe noma kuphi kodwa lapha sesiyeziswa ukuthi weva siyafuna kumbe kasifuni ngoba bona besithi bale 2/3 majority ephalamenti bencediswa ngabangani babo omonzwa so into engani ibuhlungwana kakhulu 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 abantu bakhala bakhala mpela sazi ukuthi kungenziwa kanjani lokho ngoba ngicabanga nxa ingaze iye emakhothi ya angiboni kusiba nesisombululo kangako lapha ngiyabonga basakaza abahle mina ngingumoya sele wagwela
linjani balaleli be-studio 7 mina ngakhuluma kakhulu ngendaba ye-amendment bill number 2 ukuthi uhulumende angakwandisi ukuthi asichithele isikhathi abethi siphi imbono yethu yefakani imbono yethu constitution yezalandelwa yena ekwazi ukuthi i-constitution yana uyayintshintsha aphinde ayibisele kulokhu yana avele kufuna yena bangabo sichithele isikhathi sethu kabasebenzisa i-constitution lo babasebenzise ezanupf lo babasebenzise emdc alliance lo babasebenzise emdct phela kula muntu ongabaphikisa kulokho ngoba ezimbabwe vela abantu bezimbabwe abala ndaba lokuphikisa lokhu abala ndaba lakho ngoba aluba kuyikuthi ukuthi umthetho lo uya-affecta aluba abantu bawufaka ekuqaliseni but bonomondlora babayiba babuya kithi bethi bona sifake wona lwani umthetho wokuthi upresident kazikhetheli amajajes but now ngokuthi sebefuna kubhenefithe bona sebewubiseli lumthetho lwa into abangaziyo yukuthi okokubusa lokhu ngokwesikhathane kuyadlula phambilini kuyabe sokuba futhela futhi sokungena omunye ngokuthi bayazi ukuthi bona bangamakhosi abasoze bakhutshwe ngumuntu bazahlala bekhona kodwa sikucela ukuthi bahloniphe uzulu bahloniphe abantu bangathatha abantu njengezilima bangahleleli abantu ngoba abantu baqakathekile bahloniphe abantu ngiyabonga balaleli be-studio 7 ngoba into le iyasihlupha kakhulu into yezanupf into yokuhlutshwa ngabantu bezanupf le-mdc zanupf le-mdc sivele kuchitha isikhathi akula nto abayenzayo ngaphandle kokuthi bayihlala phansi batshintshe umthetho ukuthi baphe imali bona badlele abantu ababo ngabantu abazilambeleyo abangela ndaba lathi
bantu bakastudio 7 ngicela ukwazi ukuthi kathi ukuthi azangene akhulume khonapho ku-studio 7 kumele enzemdala ngathumela ama-audio ami angiweze ebala khona ngamva ngicela ukuthi kwazi ukuthi umuntu kumele enzeni kule mali nebhadalwayo ukuthi khona umuntu kumele akhulume ku-studio 7 i-audio embonweni yakhe abelayo into engikhanda ukubana ngikhuluma kakhulu ngikhuluma ngabomonzora nabokhude bona yobaphambanisayo ngivunyela ukubana wabhadale imali kanti izimbabwe zithwele nzima ngenxa yakhona lokhu ukuthi khona into zabo zemali zenza ukubana inhlelo zonke zezimbabwe ukubana kukhethe upresident omutsha abawukhethe ngabantu umfana omnyanyane Chamisa, Apuse, Lizzy, Lady, put a one kilo of Sila, Valentine's Vicar, would go lavish father, Miss Father, and which Moko. You tell her we will lay along and come up and come to Manchester again. Tell her one of us, which one I'm out to lay about us over since we are born.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kwenyanga ezimbalwa amazwe awezwekazi le-Europe evaliwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, amazwe ambala aseqalisile ukuvula imingcele abantu bezihambela ngempilo yabo eyakudala. Abalwela ilungelo likazulu kwele Cameroon basole isigwebo seminyaka emihlanu esiphiwe omunye owesilisa obegqoka izigqoko zabesifazane owetheswa icala lokufuna ukudlwengula omunye owesilisa. Siziphetha ke lapha indaba evela kwamanye amazwe. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC solwethule imigoqo emitsha ebalisa ukungagqoki ama-mask nxa abantu behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili lokuqhelelana. Umongameli Joe Biden ugcizelele imigoqo le esithi izolo bekulilanga eliqakathekileyo kakhulu kwelemelika ngenxa yenyathelo leli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube. Saqala ukumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Siyakwazi babugande ukuthi sekuye kwenziwa mhlambe lokho esingakubiza ngokuthi ngama pilot schemes okwakusenziwa ukuthi kuthathwe abantu abanengi behlanganiswe babe ndawonye ikakhulukazi laba abasebahlaba amajekisheni wonke omabili kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi laba bantu basa affectwa yini ilo mkhuhlane. Kodwa mina ngowami umbono babugande ngibona ingathi bekuqakathekile ukuthi isixwayiso abafana ukuthi basibeke sibe ngiceke kakhulu ebantwini ngokuthi iloba noma yakusuhlabile ijekiseni noma amajekiseni omabili kodwa ke nxa usahamba phakathi komphakathi kuzadingeka ukuthi ama precautions lalo ubuye walandele wathathe okufana lezinto zokufaka imask. Angiboni ukuthi imask bekufanele ukuthi kube yinto futhi isingalahlwa nje yonke completely kanjalo kalula kanjalo, kodwa bekusadingeka ukuthi abantu nxa besiya phakathi kwabantu especially kula bantu abaningi bayelelise ukuthi bafake imask ngoba basesebaningi abantu abangakahlatshwa amajekiseni. Ngokutsho njalo ngoba nxa kukuthi iloba uyabusuhlabile ijekiseni umkhuhlane lwana uyayenelisa ukukubamba kodwa indlela uyabusuka ubamba ngakhona uyabusudlula njengathi iflu. Okutsho khona ukuthi nxa uyabulawa ukhontamithe wona umkhuhlane lwana ungafika uphefumulele omunye umuntu oyabe ungahlatshwa ngejekiseni kutshengisela ukuthi sobala ukuthi wona lwana umuntu oyamphefumulela yena lwana sekungenzeka ukuthi umuntu lwana aphatheke njalo umkhuhlane lwana mhlawumbe wamkhulele. So ngibona engathi bekukuhle ukuthi isixwayiso asibe ngiso ukuthi abantu bengalahli amamaski nje kalula kanjalo kodwa ke sebengathi besendaweni mhlawumbe abazi khona ukuthi iningi lethu lapha sesihlaba amajekiseni noma behlele nalani social distance baqhubeke besenza i-social distancing.
Lona udaba lwegciwane leli nxa ulikhangele siqathanisa khona ngapho kwele Bhilitane leMelika ubona ungani wamazwe omabili la athatha yini amanyathelo afaneleyo ukuthi igciwane leli liphele.
IBhilitane leEngland babugande ngibona ingathi for ama-citizens abo noma ngithi abantu abahlele emazweni abo kulawo mazwe omabili ngibona ingathi bazamile sibili okusezingele eliphezulu ngoba nxa sikhangela izinga igciwane leli selingakhona kulamalanga sesesiqathanisa la amalanga adlulileyo okwakunzima khona kakhulu ngibona ingathi isimo sehlile sibili kakhulu sehlile kakhulu ngezinga ngesibalo esasingasicabangela ukuthi mhlawumbe kungaba kunje ngalesi sikhathi okutshengisela sobala ukuthi benze konke ngokugqugquzela njalo la malockdown la kade siba khona iloba nje kade zwisa abanye abantu ubuhlungu ukuthi abantu abayenelisi ukuthi bahambe bayevakashela kwezinye indawo ikakhulukazi phandle kwelizwe.
Lo ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseLondon. Singa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kambe imuli yakomgabe ingaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ofuna ukugejwe ingcwaba likamgabe ngoba wangcwatshwa elentonga yokubusa. Ibandla leMDC Alliance lithi akusiloqiniso ukuthi umkhokheli walo mnumzana Nelson Chamisa kakhangazeli khetho luka-2023 ngokugcweleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelaviki elithukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.